Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa.
Abanye ngabantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani, kulokwesaba abantu abalakho.
Namuhla likhefu lokunanza abasakhulayo elafakwa kuhlonitshwa ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe.
Ilanga leli eqinisweni lilanga elingalaminingi.
Sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Kembo Mohadi exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa. Kuzaqala ukuhlatshwa abezempila kahle labanye abacatshengelwa ukuthi bengaba lamathuba amanengi okubanjwa leli gciwane, kodwa abasebenza kwezempila kahle esibhedlela sempilo abangafunanga ukuphuma emoyeni batshele Studio 7 ukuthi abalalwazi olujulileyo ngejekiseni le evela kwele China yalungiswa inkampani ethiwa yi-Sinopharm. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Sibanda ongomunye wabaphathisa uZulu ngalesi sikhathi sobhubhane lwe-COVID-19.
Kuthe sesizwile ukuthi kuzabalalu umkhankaso we-vaccination, singenile sakhulumisana labantu ebulenjini kuma WhatsApp groups engathi ama groups ayedlula about 40 agoqela abafundisi lagoqela abantu nje izakhamizi, abantu abasemakhala, abantu abasemadolobheni. Abaningi abantu ngenxa yokuthi abalalwazi oluchasisayo kahle ukuthi i-vaccination le ihamba kanjani, lokuthi lezi injection ziyenzani emzimbeni womuntu, kulokwesaba abantu abalakho ekuthatheni lezi injection. Njalo abaningi balokuthikaza ukuthi bangazithatha yini, besibabuza ukuthi ungavuma yini ukuthi uhlatshwe le injection. So le 70% ithe hayi bengeke bavuma. Kuleyani 30% ebithe yavuma, enye ingxenye yayo ngabathena abalaqiniso bengeke bayala, bangeke bavuma, kodwa babefuna ukuqala bazwisise ukuthi kuhamba kanjani. Ngakho-ke sinanzelela ukuthi iningi labantu lilokuthikaza ngenxa yokuthi abaqedisisi ukuthi linjection izakwenzani. Njalo nxa besizwa kuthiwana ivele eChina, abantu bahle babe lomnye umqondo, ngoba iChina abantu bayikhangela bekhangela izinto ezivele eChina ezinjengama toy kumbe isigqoko kumbe isicathulo yabukwasidawu ngokugqoka nje kweviki mbili kabe sokuqamukile kumbe isigqoko sabe sesidabukile. Ngibona ngani kuba la lowo mqondo obakhona odinga ukuthi kube le mfundiso eningi ekumele iyenziwe ukwenzela ukuthi lokhu kuthikaza kwabantu ukuze bathathe livaccine. Imbuzo yabo eminingi iphendulwe njalo. Njalo sinanzelela ukuthi amagqwetha iZimbabwe Lawyers Women Rights uhambiswa kwabo udaba labo lokuhlane court, kuhle ngathi ngenye indlela kwaqinisa njalo ukuthi abantu behle bethi kungcono sime mbijana.
Njengabezinkonzo kukhona yini elibaxwayisa khona abantu ngejekiseni le?
Thina besichasisa ukuthi hayi khona nje ukuhlatshwa injection ukuvikela lolu daba lwe-COVID akumelanga kube ludubo, kodwa into eqakathekileyo ukuthi uhulumende kumele achasise Minister of Health angene kuchasiswe labantu ukuthi li vaccine njengale wile China yehlukene njani lamanye njalo isebenza njani njalo sike yahlolisiswa yini yonke leyo mbuzo iqhakathekile njengoba sinazelele ukuthi amagqwetha izimbabwe lawyers for human rights bahambe ecourt bese ukuthi uhulumende kachasisele abantu ukwenzela ukuthi lokhu yikho kuzayinceda ukuthi kususeke ukuthikaza lokhu abantu abalakho ngale ivaccine.
Umfundisi uSenis Banda isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu abane ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo elizweni jikelele. Kulaba fika phose amachumi amathathu 28 abathelelwe leligciwane. Kefu laba sakhulayo ele National Youth Day elafakwa ukunanza ilanga lokuzalwa kukamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe. Leli langa linanzwa mhla ka 21 obekuyizolo kodwa ngoba bekuyisonto ikhefu leli libe khona namuhla. Sixoxe lesiphathamandla sebandla lezana PF umnumzana Believe Gawule ukuze sizwe imbono yakhe ngaleli langa.
Yebo phela kukhona umgabe izinto azenzileyo kuhle singazikhohlwa ezizinto azendlileyo kuhle lezinye zezinto angazenzanga ku njengomuntu laye kodwa ke sibese sikhangela njalo ukuthi umgabe phela yena njengo founding father njoba nguye waqalayo ukuthi ilizwe lilwelwe kuthole uzibuse abantu bensundu bathole ukuzibuse wabo waba nguye umongameli wokuqala. Indaba le isekutheni ikulungisela ilanga leli ilanga lokulungiselela abatsha ukukhangela ukuthi abatsha kuyini okwenziwayo okulungisa ukugugula impilo zabatsha inhlelo ezikhona ezilungiswa nguhulumende ezabatsha ezincedisa abatsha laba ukuthi babe izakhamuzi ezingcono zakusasa kuthiwe njalo bese sikhangela futhi la kulegacy yakhe yena umgabe ukuthi kuyini ezinyizinto esingazifunda khonapho ngoba kuthi abafundiseni abatsha laba ngoba yizinkokheli zakusasa ibalungiselele ikusasa yabo. Yebo kambe ayisuko konke phela gande okungaba akwehlulekile ukuthi akwenzele abantu empilweni zabo ibona abakhona kathesa bayibo sebe nanza utsuku lwakhe lolo kukhona yebo akwenzileyo esingakubambekayo lati sikubonayo unje ngokuthathwa komhlabathi abantu kathesa umnotho wonke semhlabathini unkomo wathi nxa ufuna imali phendulela ibala elithi imali lima abantu bayalima kathesi yena leyo into yalethwa yohulumende yakhe omgabe indaba yokunomnotho wokulima lo okhona lezi inhlelo ezithize ezincedise abantu bona abatsha ungakhangela ikakhulu ema-university behambisa kule mgabe we-presidential scholarship yakhe liyana abantu abaningi bafundile nje ngenxa yokuthi yena umgabe wayethula uhlelo lololo lokuhambisa abantu ezikolweni besiyaqeqesha ema-university amanye angaphandle.
Abanye bathi kungabangela ukuthi wonke umuntu oba ngumongameli egcine esefaka ilanga elifana lalona leli eliyaba lingelokukhumbula yena lo oyabe sembusweni. Ukubona njani wena lokho?
Bamakhani, akusilo qiniso nje lokho abakuchoyo abantu ukuthi wonke umongameli ongabe sekhona uzabe lokho efaka ilanga leli lalo elokuthi lalo ilanga kube lelanga elinjengalele esilibalayo eli-21st February Movement, Youth Day. Ngoba ama-founding fathers, founding father uba munye onguye okhokheleleyo ukuthi lizwe lilwelo lithole uzibuse. Ngathi ninike isibonelo, ngiyabo uKwane Nkrumah Nelson Mandela lokuze labo Jomo Kenyatta Julius Nyerere Kamuzu Banda Kenneth Kaunda ayisiki ukuthi kumbe wonke umuntu onkomo benjana yibo badala bo abakhamba laphambili baphemba indlela awusuze kube labanye onkomo futhi phambili ngale onkomo babekhona labo mgabe labana bayedlula kodwa abanye labo bazaza ngemva akungeke kuthiwe ngama founding fathers. Hayi, ama founding fathers abe khona adlula thina sesithathela phambili. So awusoze kube khona futhi uhlelo lokuthi abanye bethi bona hayi lami ku birthday yami akube yi youth day njani njani. Hayi lokho akusoze kube khona.
Umnumzana Believe Gawule isiphathamandla sebandla lezana PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo ukuze la isizwe imbono yakhe.
Ilanga leli eqinisweni lilanga elingala meaning ukuona umuntu o exemplary kuqakathekile to say this person if abantu abatha bengamemuleta abantu abanjengabunkomo abantu abasebenzele isizwe abangalagazi ezandleni kodwa leli langa lilanga elinga elibi ebantwini bezimbabwe ngoba luba buchiye kuleli lizwe wayenza igenocide kunengokubi akwenzileyo kodwa lilanga elifuqwe ngabantu abathanda abenkohlakalo njalo ilanga leli ungalikhangela lifakwe ngemva kokubana sebemfuqile esihlalweni isizathu kuyikuzama kunjani kuyikuzama ukuthi bemaphize ngoba ngendlela ababemkhiphe ngayo yiyo kuphela into esingathini bamlokho bamonela yona but eqinisweni civil to the nation and abantu bonke lilanga elingatshola ukuthi ayisiyomuntu ongathiwa khona khona hayi must be emulated ngabe kuthiwa khona khona ngonkomo ngabe kuthiyeni
ngokubona kwakho lokhu okwenziwayo akusoze na kube lomthelela wokuthi omunye oyabe ebusa laye afune ukuthi kube lelanga eliyisikhumbuzo sakhe
21st February lilanga elazalwa ubaba owaqeda abantu lilanga elazalwa ubaba obuchiye ebulele umnotho elizwe lilanga lokababa obetraye iliberation narrative so mbona ngazathi abantu abamonayo ababe ngekho sincere ngoba kwakufuze kungabi yinto eyenziwa yiparty but kwakuzothi kukhangela ukuthi amaZimbabweans as interested party bavumelana lakho yini angikholwa ukuthi amaZimbabweans uma hayenikwe lelo thuba lokuthi be decide ukuthi kuyavuma yini babezavumelana lakho engazaka ipaseleyo test yakho ngoba ukuthi kuthiwe youth day siyakwazi ukuthi hayi kwaku-onwa bani so mbona ngazathi ngabe mbentwa kwaku-onwa umuntu njengomuyi unkomo abantu bezimbabwe they are all aggrieved ukuthi wakhulula ilizwe akazange wachitha igazi labantu bezimbabwe wele njongo yokuthi abantu abamnyama labantu abamhlophe bephile ndawonye njalo bethuthuke ngokufana nayo kodwa lowo upromote i-corruption wapromota i-tribalism wakupromota nje yonke into embi engayisiyo eyabantu abansundu ababeyikhangelela ispecial abahambe emtini hhayi asilolanga esingathi lile miningi kumaZimbabweans lile miningi ezigebengene ngoba abagcina belipasisa ukuthi kube yi-public holiday babe sebeyilaba abamfuqa esihlalweni bezama ukuthi bengani bamthoba amanxeba benze ngani bayamthanda kodwa hhayi eqinisweni kwabatha amboni esingathi kona khona bekufunde kulwana ubaba ngoba akasiyomtola embali enhle
umnumzana mbuso ofuzwayo ngolwela ilungelo likazulu ubekhuluma ecingweni le-studio 7 ekwobulawayo sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo kumakhalekhukhwini ekamsikeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi lelinye ikhosikazi lakobulawayo iphephandaba lobulembu elezimlife.com eliyilo elethula imbiko eminye embili njalo lithi owesifazana lo owayexoxa lo Mohadi ngowabhadalelwa imali yesikolo nguye uMohadi ngensuku esafunda abanye ababili abalengxoxo egciniweyo babexoxa ezemacansini lo Mohadi kungakhathalekile lokuthi batshadile abanye abantu sebesithi uMohadi sokumele asuswe esikhundleni sakhe ngoba eseyisa ngendaba zakhe zokuya emacansini labafazi abaningi abanye betshadile
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC. Yabo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi ujaha oleminyaka elitshumi lasithupha wayeselusa inkomo wathathwa ngamanzi elokhu engakatholakali. Leli phephandaba lithi ubukhosi moyo wayebhukutsha emfuleni uChangane wasethathwa ngamanzi. Iphephandaba le-Daily News lithi kube lokuxoxozela emgcwabeni womhlabeleli uSoul Jalab ngomgqibelo emathuneni eWarren Hills ngemva kokuba abalandeli bakhe abazinkulungwane begcwele kungakhathalekile legcikwane lecoronavirus amapholisa aze ehluleka ukuthi alondoloze ukuthula. Manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sanibona abantu bakithile njani ngezindawo. Hayi, mina ngicabanga ukuthi kona izana uPF umnankagwa lowo engavalela izwe ngalendlela. Umnankagwa abantu ababulala abantu kangaka, abantu abagcwele izandla zabo ezigcwele igazi, akusho abantu abangavalela izwe la. Loba uthi uyabheka la labo bantu abavalela izwe, 2023 kuyavotwa, bayadliwa, akula muntu ongabavotela lapho. 2023 bayadliwa, bayabulala futhi abantu. Kanti abantu waye bengasabi izana uPF besaba iCorona. iCorona le izana uPF same thing, konke kuyabulala into eyi-1. I-corona lizana uPF. Akula mehluko. Abantu babulawa phambi kwabantu everyday. Abantu bathunjwa everyday. Abantu bagcwele emajele everyday, bahlezi bebuthiwa abantu. Waye bengayisabi into ehlukumeza abantu empilweni zabantu. Waphila layo kodwa still ngumkhuhlane. Kufana la i-corona layo isebantwini kodwa abantu baphila layo. Lezana uPF iphila labantu kodwa abantu baphila layo. Waye bengayisabi. Ibulela abantu abangaki. Laleyo vaccine kutwa ikhona still i-corruption. Bazayibuta futhi beyitshontshe njengalokhu beluthi into yonke elizweni. Akula nto ezwele, imali edlalisiweyo, imali leyi ethengela ama-vaccine kube ngayithengelwa abantu ukudla. Nothi lokhu abakwenzayo lokhu izikhohlakali lezi. Lezi zikhohlakali vele akuso abantu abangatshintsha umthetho wabo omubi lo. Kuvalelwa abantu ezindlini, abantu abala kudla, abantu bayafela ezindlini. Kodwa kunika kuhlala kuqhutshezwa, kuqhubeka ifamily lockdown, kuphindezelwa, abantu bengadli. Kanti bathi abantu badlali baphila ngani?
Livuka njani basakazi laba lomthwakazi wonke jikelele? Ngiphangazithe Haburoni bakithi ngiyakwazi ukuthi zami izinceda lizibali kodwa bengicela le mfake lami emoyeni ngamazwi ami lawa. Silusizi silezi elimnyama elinduna yethu enkulu ekumthwakazi Mafu. Silusizi kakhulu ngoba engikuzwileyo lapha emsakazweni ukuthi emfeni yakhe bekukhulunywa amanga ngeqhawe elalwela ilizwe kusukusela kudala. Lilele ilizwe thina sizalwa sazisakhula sayimpini. Kimi uliqhawe elikhulu. Ngicabanga ukuthi uqalise inhlanganiso lethu nasingabantwana sizalwa kodwa sasakuleli lizwe. Kodwa kwehlula ukuthi abe liqhawe. Ngamazwi athi ukuthi ayiliqhawe laleso lisibirayi esolibeli eyiroseka kulala abezano. Njengoba ngathi ngaso zano ekade sikufisa nje ukuthi kukhulunywe ukuthi uliqhawe nxa kuyehluleka. Konokho kubhengile sicelo nasi, ngicela umthwakazi wonke jikelele sikhipheni enye izimali, 1 pula, 1 randi, 1 bondi, kuhlanganise izimali kuyethengwa ilitshe liyebhaliswa elilombhalo siqaliseni ubuqhawe bethu lathi. Bengingacela ukuthi i-MRP ikhokhele into leyi sibekeni umaduna ubuqhawe nanxa esengcwatshiwe. Siqedwa ilitshe elikhulu elizabhalwa ubuqhawe bakhe bonke lokuthi yiyo iqhawe lakuqala komthwakazi esilibekayo njengoba laba abanye yizimbabwe abe ngumthwakazi angcwatshe isithwakazi njengeqhawe likamthwakazi. Kubekwe ilitshe elizabhalwa amazwi amahle atshengisela kubani uliqhawe ngomthwakazi. Kube sokuba lomhlangano kuyebekwa lelo litshe lapha bekwe khona kuyefakwa lelo litshe elizabhalwa ngubani lobani. Sitshengiseleni uhulumende ukuthi thina lathi singazimela sodwa, lathi sesingaba lamaqhawe ethu sodwa, singammeleli ukuthi sitha sisibekele iqhawe. Yikho thina ngokwethu asizibekele ngeleni uMafu esebekwe njalo simdikleni abe liqhawe lakomthwakazi.
Libonani basakazi beStudio 7, mina lisakaza njengoba zinjalo lingajiki lutho. Mina ngubhanda moyo komnyama esigabeni Plumtree kulilima West. Hayi, ngithi ngibingelele ukuthi njengoba nje sibhekane lomkhuhlane lo, sitha siphepheni sibekezeleni, mhlawumbe kuzolunga njengoba kungane sekuvulekile ukuthi abantu basebenze izinto kulolo asibekezeleni sikulandele mhlawumbe kuza sisiza bakithi singaphikisani lokho kubekwe uhulumende lapha sikulandeleni ngoba noma singaphikisa kulalapha singawina khona lokho kwakuchilo asikulandele namna ubhanda ngiyabonga bonga kini lonke abantu umhlaba wonke liphephe ubhanda moya
Studio 7 sanibonani sanibona Studio 7 uNdlovu ngilapha eJohannesburg bensacela ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi bake balalele ukuthi khona uma ngabe kuyikuthi khona kulomuntu okhulume ipoint ofana nalwana ubaba othe ungunqube oseharare umuntu okhulume ipoint ofana nobaba oseharare bathi ngunqube esithi yena ithina sithanda ukulandela abanye abantu amashona alwana ubaba ukhulume ipoint engakaze ngayizwa ikhulunywa ngumuntu la ku Studio 7 ukhulume laphana kukhulume indoda yibo abantu esibabiza sithi ngamadoda iwo wena lwana ubaba okhulume laphana ethu ngwase Harare sithi khona ungwakomthwakazi ya ukhulume iqiniso kanti why thina abantu besindebeleni singakhethi umuntu wethu esizomvotela nangu yana umakhuphe umama wesizwe laphana sisoleni sisiyafuna ukuthi sikhokhelwe ngamashona ochamiza ochamiza ukuthi chamisa abangeke bathi ukuthi kujoni khona la ezintwini kodwa bafuna naloyo muntu abangakwazi ukuthi isibongo sakhe sithini lakithi esintwini so khethanini umuntu wakini esintwini nivotele yena nani nizithembe ukuthi ningakwazi ukukhokhela izwe laseZimbabwe ningathandi ukukhokhelwa kokuphela nibe semuva nithi nisuka lapho futhi nisole nithi aniwafuna amashona kodwa kuyini niniwabizayo nisithi kona abuye ezonikhokhela nisehluleka ukuzimela nanguyani uncube ohlulekile hands down hambe wakuba phansi kukajamisa so akusa akudliwe lokuyani uncube vela kasavalwa yini naleyani into yasesintwini
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ege sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafichane. Ukusuka kumanyano we-European Union kulandela inyanga ezimbalwa zokuxoxisana kwachiya inhlelo eziningi zokuthengiselana lamanye amazwe leBritani sezimi madlodlongwane. Kodwa ezokuthiya inhlanzi yizo ezahlaselwa kakhulu luhlelo oluthiwa Brexit. Imizamo yokwenqabela ukwephulwa kwelungelo likaZulu yiyo okuzaba yindikimba yomhlangano ozenzelwa ebulenjini oyinhlanganiso ye-United Nations Human Rights Council. Kwezemelika sekuvele imbono ehlukeneyo ngodaba legciwane le-coronavirus kuziphatha amandla zikamongameli Joe Biden laye uBiden. UBiden uthi izikolo zizavulwa kungalandaba lokuthi amatitshala wonke asehlatshwe ijekiseni le-COVID-19 kumbe hatshi. Kodwa ezinye iziphatha amandla zakhe ezibona ngodaba lwe-coronavirus zithi kuzamele kuhlatshwe wonke umuntu kuqala kungakavulwa izikolo. Lokhu kwenzakala inani lababanjwa leli gciwane selinganeno lezinsuku. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Thwala Jackson.
Nasikhangela ubhubhane lo coronavirus isimo sibi kakhulu abantu bayabhubha kanje lenani lokhu likhwela njalo kanti lapha lalapha sizama hungahunga kuyo sokuvela esinye istrain saleli igciwane ngakho ayi into kazimanga kahle impela siyakunanzelela futhi ukuthi indawo eziningi lakhona lapha esikhona emhlulweni waseTexas amabhizinisi amaningi kakhulu amabhizinisi amancane avale ngobuningi bawo
sebehlabile yini abaningi khona ngapho iJackson le coronavirus
ngakhulu asebehlabile ngayijekiseni le-coronavirus njalo sibona ngapha eTexas enye indawo engathi enkulu lazo zonke ekade ihlaba lawo majekiseni esuke yavala ngenxa yesimo somumo wezulu kuyabanda kakhulu lapha kule snow ngakho kunzima ukuthi abantu babe bephandle laphana bethatha le jekiseni kodwa abantu bayahlaba ngobuningi bawo
umnumzana Jerry Thwala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika
in the land of the horse. How can a white man usurp the land of the black and boss? After taking America from the red Indian and proposing a victory toast, they started raping Africa of its resource right from the coast. In the name of the white farming and food security, they robbed the moose, running helter-skelter from their satanic vampires, the snow and the frost. They settled in Rhodesia, away from Russia, from the isles like coast. Robert Mugabe, the beg as a horse, but now Mugabe is their list of fools. Rise up, Mugabe, stand strong and protect your land from these wars. Either told more so, now so, yeah, so, suffering is all Zimbabwe in war. Right from his head, go down to the force. And the powers of the West snoop like hawks from an Arctic sky onto Africa's best. Mr. Blair, take your England, make me take me Zimbabwe. Robert Mugabe says they murdered Garvey, Kwame Nkrumah, yeah, Santua, and the rest. Like vampire bars, ready for the African blood. Guess who is next? One man against the world. This old man stood every time this. Every great, bold, and brave African leader who emerges must bite the dust. Stupid economic sanction, they level against Zimbabwe, expecting the worst. Robert Mugabe stood tall and robust, portraying his zest. God bless Zimbabwe against the wicked, bloody vampires.
The heads of state and politicians round the continent have failed. They have sold out the continent. Lord knows they have failed, that is why. Bulls upon bulls of Bashan won't take a hold on me.
Hold on me.
Bulls upon bulls of Bashan have beset me round and round. Trotting out of Sodom together, we keep on surfacing forever. Set it up in a R,
Zimbabwe.
Trash it up in a O,
Zimbabwe.
A higher now your liberator,
Zimbabwe.
Tear down the gates,
Zimbabwe. Zimbabwe.
Zimbabwe, the powers of the West say, to lift up the economic sanction and cut down inflation, Tsvangirai must be given the leeway. Fighting to fanil to reduce Mugabe to an anthill, they said the old man had no say. All the so-called aid from abroad, the isle and the swamp from Zimbabwe, they kept at bay. The hitherto landless people in a Rhodesia have land more in a Zimbabwe. Behind every dark cloud is a silver line, so Zimbabwe expect a brighter day. Defying all the hot air from the powers that be, Thabo Mbeki comes along the way. Standing stalwart behind Mugabe, a power sharing deal was broken with no pay. Mugabe, Mbeki, Mbeki was forced to resign based on some baseless political fear. Rise up Mugabe and protect your people from this gay, the white mass disease.
Mugabe, ingoma ka Black Rasta. Siyakugqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 luqala namuhla kobulawayo lezinye izigaba zelizwe, kodwa abanye lokhu besithi abayikuhlatshwa. Sokuvele enye njalo ingxoxo egciniweyo ekamsekeli welizwe umnumzana Kembo Mahadi exoxa ngokufuna ukuya ecansini lelinye njalo ikhosikazi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.